Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazo omuhle holamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo ekuseni mhla ka 28 zibandlela 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuthi sina sasivele sizobu nalamhla
owaye ngumphathi ntambo wesigaba sakobulawayo unkosikazi Angelina Masuku uhozwa nguZulu ngemva kokulahla umlomo kudaba lwegugurahundi.
Lokho singene kuzibandlela siphuma kumpalakazi uDisemba. IZulu lokho liseqaline laphana line laphana line laphana. Njalo nxa lithe lana kuba yimkhizo engabi lomdaka obakhona isikhathi eside.
Isigaba seMathebeleland sibhekane lendlala embi kakhulu kulandela ukungani kwezulu lonyaka. Abasekeli beqembu leHighlanders abakhonona ngokuphuza ukulungisiswa kwesisekelo seqembu kulandelwa iziqondiso zezifa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umphathintambo wesigaba sakobulawayo unkosikazi Angelina Masuku uhozwe nguZulu izolo ngemva kokulahla umlomo ngodaba lwegugurahundi. UMasuku owaxotshwa esikhundleni sakhe ubekhuluma emngcwabeni kamfundisi Ruben Mabena owesonto yeBrethren in Christ Church obekwe izolo kobulawayo. Kesizwe kusenzakala.
Igugurahunde isenziwa ibusiness. Sekulabanengi abagijima phambili bedinga izimali ezokuthi izitha zidestabilize uhulumende weZimbabwe ngegugurahundi. Lokho kudeprive abani, kudeprive abantu bemaNdebeleni ababadeprive ntshola izolo. Ukuthi basale belokhe bebambelele khonapho, ukuthi thina sasivele siyilokhu nanamhla siyilokhu.
Okuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele layo obesemngcwabeni lo.
Kulama speakers atshiyeneyo njekade lapho before Angelina Masuku lapho bekhulume uDakenga wasekhuluma ukuthi i-government kumele ingakhohlwa kumbe ukuthi imele ikhayelisize kakhulu indaba yegugurahundi le ibone ukuthi kuyalungiswa kumbe ukuthi something is done about the issue. Mhlawumbe lokhu akusakhabisanga u-Angelina Masuku ngoba kuthe sesukuma yena wasekhuluma ukuthi kulabantu abasebenzisa indaba yegugurahundi ukudinga imali. Awasuka nje wakhuluma into nje eyale I think yinto esuke yangathakisa abantu-ke abantu basebeqalisa ukuthi omhoza-ke lapho wazama ukukhuluma abantu bayala ukuthi ukhulume. So I think nje kasananzelanga layo ukuthi umumo lapho akhona le ndawo njengabantu abanganikakalani lo hulumente okhona lowo mhlawumbe bezama ukuchaza naye labo abamthethayo but mbona ngani ukwenze ngendlela engafanelanga njalo endaweni yoko.
Manje uthe ngemva kokuhozwa lokhu ucine phiwa na ithuba lokukhuluma?
Ngasalitholanga leli thuba ngoba abantu besenganikabalaka abasafuni nje ukuthi benze anything yena afuna ukuyikhuluma.
Bekungela yini abanye abebandla leZANU-PF abakhanye bengani bayamzwela?
Hayi, well abantu izinto bekhona nje kuyakungenanto abantu abangayenza because sinqashe kuyinto abaningi probably like kumele nanzelele ukuthi lapha khona ashiye odensi ezanu kumbe odensi efuna ukuzwa into ayikhuluma kodwa sithembise unyena ukuyakhuluma nje kanganika kula problem. So it was not about ukuthi ngabantu bezanu or anything but it was more of imessage yena akade funa ukuyikhuluma ngesikhathi lapha abantu bekhala ngomuntu okanye kwenzeka manje kumabhena ngumuntu owakhuluma kho owayethandwa ngabantu. Umuntu wakhuluma kakhulu ngento ezifana nento ezazikuground lezi, behamba kuma-commemoration ze-ground bekhuluma ngakho. Kwakusechurch yakhe lapho-ke ngabo-1989 or 1990 lapho umgakati ngisakhumbula iminyaka lapho umgakati khona e-ground ze-Moment of Madness, wayesechurch kaMabhena. So umuntu okade sanziwa ngokuthi ulule kakhulu ngendaba ye-ground le.
Alo-ke ngumnumzana Zenzele Ntebele, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Umsakazo we-Studio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa ukubana sesingezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho-ke usichuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 p.m. ntambama.
Izilimo sezithile emasimini ngenxa yokungani kwezulu emangweni wakwompoko enkayi osekubangele ukuthi izakhamizi lezi zithi azazi ukuthi ziyophephela ngapi ngenxa yendlala ekhanya izakuba khona lonyaka. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba esenkayi.
Izilimo emasimini zibonile kakhulu ukuthi ezinye sezichile ngenxa yokuswelakala kwezulu. Ithemba elokuthi kusezoba lolutho oluzavunwa emasimini seliphelile ebantwini ngenxa yesimo sezilimo kanye lenyanga esesikuyo. Izakhamuzi ezixoxe le-Studio 7 eMphoko Village zithe indlala sebekhangelane layo njalo badinga usizo ngesiphangiphangi kuhulumende olokuthi batholiswe ukudla ukuze kuyefika umnyaka ozayo. Unkosikazi Simiso Mlambo ongumfelokazi uthi kunzima kakhulu abakhangelane lakho, ethi kungcono abalomkabo ngoba bazancedisana. Umlambo uthi amasimu akhe asechile njalo ubethembele khona ukuthi athole imali yokufundisa abantu bakhe.
Kulumeka balabo baba bangcono ngoba bazabonisa imicabango bengu-2. Mina emasimini sokuchile yikho lapho bethembe khona ukuthi ngifundise abantu bami. Since wawa wabhubha bemphila ngokuba fundisa ngokulima pho kathe sawulalutho ngitshe ngizaluthola emasimini kuchile.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Nozipho Masuku sithi impilo yabo isisesimeni esibi kakhulu ngoba ukudla kungekho, ethi usefisa ukuthi ngabe akalabantwana kumbe ukufa. Umasuku uthi uhlelo lokuholisa abantu ukudla luthethe abanye abantu basala, ngakho lokhu kwenza baswele ukuthi bayakudlani abaseleyo.
Asisakwazi ukuthi sizakwenze njani, njalo lokudla kasilakho. Uhlelo kade lukhona lungenisa abanye basala. Okwakhathesi kasikwazi, laba abatholayo labo kabasatholi ngoba vele sidlakiwe. Ngilapha nje ngizodinga yona impuphu yotheni ugayisile ukuze ngiye kudlala abantwana. Sithwelenzi impilo yethu sinzima, sizofisa lokuthi nga anzalanga kumbe nga ngiyasifela kuphela.
Umnumzana Thembelani Dube oyisakhamuzi uthi isimo sesisibi kakhulu emasimini abo njalo izifuyo zisengozini yokuswela amanzi, ethi sebekhangelele ukuthola usizo enhlanganisweni ezizimeleyo kanye lohulumende. Ugcizelele ngokuthi nxa usizo lubuya kumele luphiwe umuntu wonke kungelabandlululo lwamabandla ezombusazwe njengalokhu okujayelekileyo.
Isimo somkhathi kasisihle kwelemandebeleni kakhulu enkayi. Izilimo sezichile, inyamazana zisengozini yokuthi ziyaswela amanzi lonyaka ngo-2018. Sikukhangeleyo ukuthi ngabe kuthiwa kuyenzeka inhlanganiso ezizimeleyo zingenele zincedise abantu kakhulu, inhlanganiso njengabo-World Vision lezinye nje zaziphathise esigabeni. Kube sokusithi-ke uhulumende laye angagoqa izandla asondele azoncedisa abantu bathole abantu ukudla. Ekupheni abantu ukudla sikhangela ukuthi kungaze kwaba khona ababandlulula abanye ngenxa yokuthi basebandlini elithize. Abantu bonke baphakathi kwendlala, abantu bonke badinga usizo ngakho ke abanike bonke ukudla.
Umlimisi wesigaba seMathebeleland North uProvincial AgriTech Officer weRX uMnumzana Dumisani Nyoni uthi ukuswelakala kwezulu kuyafubisa izilimo njalo bakhuthaza kakhulu abalimi ukuthi balime izilimo ezingafuni amanzi amaningi njengamabele.
Osokusenzakala ke kathesi ukubana lokho singene kuzibandlela siphuma kumpalakazi uDisemba. Izulu lokho liseqaline laphana line laphana line laphana njalo nxa lithelana kuba yimkhizo engabi lomdaka obakhona isikhathi eside. Lokhu yikho sokusenza ke ukudila. Sibuye sinanzelele njalo ukuthi nxa izulu lingekho ngendlela kumbe lingani ngendlela esikhangelele ngayo isilimo sethu siyafuba. Ubone umumbu sukhahlela ungaphezu kwamadolo kumbe ukhona apha nje ekhalweni okutshengisa ukuthi isikhathi sawo sesihambile.
Izulu lokhe lacina ukuna ekuqaleni kukampalakazi ngomnyaka ophelileyo njalo indawo eziningi zaseMathebeleland zibhekane lesimo esifanayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Masuku. Udaba luyafana isigabeni selubhane lapho osekuthe amabele emasimini. Sixoxele sakhamuzi sedaluka khona le elubhane uMnumzana Khipha Ngwenya ukuze sizwe ukuthi umumo unjani.
Hayi emasimini kahle kahle vele Chris, hayi ukukhona vele sibili, hayi sokufile vele abantu abaningi sibili, hayi sokufile three kakhulu emahlabathini, hayi vele sokufile singazi kulaba abalezidaka but hayi emahlabathini gone lingaze libuya mina vele ambonto ngwa recover.
Ubona basemahlabathini ukuthi lingana kungavuka.
Hayi, there are few but the rest of them sibili agithi lapha baphuma sibili bavela baphuma balima ngo 1st November. Aya kulalutho unless laba balendima zemuva iba bangathi mbe medida singakhona ukuthi betholo nje just okuncane ukuthi beqinise but the majority akulalutho.
Sizwa ukuthi ilanga lichisa kakhulu yilo selengezelele ukuwoma yini lokutsha kwezilimo emasimini.
Ya ilanga liyachisa tu kuke la lana kwafefeza okulizulu almost a week back but yilo mbone futhi elenze elibangela ukuthi kwacha kakhulu kithi la.
Zona inkomo lembuzi kunjani ziyacuba yini?
Hayi hayi ayizifuye hayi ayizifuye bezi right ayizifuye nya commenter sila ayizifuye zi rounders right.
Manje abantu baphila ngani ngesikhathi lesi kuwome kangaka kungela le delele emasimini?
Hayi delele likhona sesiloke silandelela khona lokho kungomviyo kungani sokuqala kungani kuyavuthwa kuvuthwa lakho kuswabile kodwa hayi okwendlala sibili asikatsho njalo ngoba kusasanxebeka so esikhangele ukuthi nxa kuyi this year lingayekela sibili izulu icoming year liya kuwo 2019 yikho kuyabe kulendlala enkulu kakhulu ukuthi vele la sozuqonde kubani but hayi kathi sabantu basancengisa sibili ukuthi la ungahamba kobani uyakwanisa ukuthi akunike nje okuligabhu kusekele okungabantwana iporridge.
Ezitolo lapha ke kona kunjani abantu bayayenelisa yini ukuyadobha okubili okuthathu?
Hayi impupho ayikhona nxa ulakho kulishele nawe uyakhona ukuhamba ezitolo. Angibonile sibili izolo kade ngo ngathi ngobulawayo lakhona apha emashopu ethu lapha angibonile hayi impuphu ikhona nxa ula amasenti sibili hayi uyahamba uyethela.
Wona amasenti atholakala yini njengoba sisizwa kuthiwa sekuswayipha sekulalokhu lalokhu?
Hayi hard cash vele kayikho ebantwini imali lanxa yebo mbuthunyelwe ngumntana wakho seLondon loba ongaphi whatever imali yangkhona isemafonini ungazi uhambe kubona ababale i-cash uthi bekunika i-hard cash. I-hard cash kayikho kayibonwa lilihlo lentwala.
UMnumzana Khipha Ngwenya isakhamuzi sedaluka elubhane ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekhona le elubhane. Inhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions isisungule umkhankaso okhuthaza ukwehliswa kwentengo yempahla ezitolo obizwa ngokuthi hashtag prices must fall. Intatheli izindaba yethu uMavis Gama usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umkhankaso lo usungulwe izolo njalo wandulela ukutshengisela ukuqoqwa yi-ZCTU lezinye ihlanganiso ezisebenza lozulu elizweni lonke ejikelele. Obona ngokuqoqwa kwenhlelo ku-ZCTU, umnumzana Michael Kathukuthuku, utshelela umsakazi ukuthi bathukuthele ngokuqonga mahlayana kwentengo yokudla kanye lezinye izinto ezijiyeneyo ezitolo.
From our view, is on a free fall, but it does not surprise us.
Uhulumende wehlise intengo yamafutha ezimota ngeviki edluleyo, esithi lokhu kuzabangela ukuthi intengo yezinto ezitolo layo yehle, kodwa kwathi ukuthi akukwenzakali lokhu.
We are intending to do a sensitization in the CBD of Harare.
Omunye wabaphatheke emkhosini wokusungula umkhankaso wokwehliswa kwentengo lo ngumgcini sihlalo wabasakhulayo kunhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Pride Mkhono.
Sifuna ukuthi intengo zonke zehle, into zonke zehle, zehle khona manje ngoba siyakwazi ukuthi ziphezulu ngenxa yokuthi umkhono wethu awumanga kahle.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Coalition on Debt and Development, unkosazana Janet Jowu, laye ngomunye wabantu abaphatheke ekusungulweni komkhankaso we-hashtag Prices Must Fall.
Thina sibona vele intengo isikhwele kakhulu okokuthi abantu abayanga abangama-members awezimcod kasayenelisi ukuthi athenge ukudla, kutho ukuthi ilungelo labo elokuthi babe lokudla, babe lezinto zonke eziqakathekileyo empilweni yomuntu ngabasalikholisi selithethwe ngama-business. Kanjalo nje sibona i-government ingathathi amanyathelo okuthi bavikele ilungelo labantu elokudla lokuba lezinto eziqakathekileyo eZimbabwe.
AbeZCTU bathi lumkhankaso uzaqhubeka intengo yezinto ezimqoka empilweni kaZulu ize yehliswe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulungwane lenkulungwane zabantu bakwele Russia bangene ezitaladeni betshengisela besola ukhetho oluzenziwa ngenyanga kaMbimbitho besithi akulamuntu oncintisa umongameli Vladimir Putin. Isotsha lakwele Pakistan eliphansi kwehlelo lokuletha ukuthula kwele DRC libulewe ngemva kokucathanyelwa ngabantu abangaziwayo khona le eDRC. Abakhubazekileyo kakhulukazi abangaboniyo bathi ababoni kusiba lokhetho uqobo olwamukelwa nguye wonke umuntu njalo luqutshwa ngendlela elizweni ngaphandle kokuba obugatsha lezokhetho lweZimbabwe Electoral Commission iZEC benze inguquko okukhalwa ngayo kwezokuqutshwa kokhetho okubalisa ukwenza inhlelo ezenza abalobugoga benelise labo ukuvota bekhululekile. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Le ngenye yemibono ephume ngesikhathi kunanzwa usuku oluqakathekisa abangaboniyo laba emkhosini owenzelwe esigodlweni senhlanganiso yeRotary Club eHarare oqoqwe ngabeGross Care International kunsukwana ezisanda kwedlula. Baphe umzekeliso wokusizwa kwabo ngesuku kuvotwa besithi kungana bezeki laba bengabavumeli ukusizwa yilabo ababaziyo njalo bebathemba hatshi ziphatha amandla zikahulumende sokuzaba yizo ezibona ukuthi ngempela bafake uxa lapho abafuna khona. U-Abraham Mateta ligqwetha elilodumo kwezokulwela amalungelo abakhubazekileyo njalo yena kaboni. UMateta uthi lokhu okuchunyayelwa ngumongameli Emerson Mnangagwa okokuthi ukhetho luzoqhutshwa ngendlela akusoze kwatsho lutho nxa ingaguqulwanga leyo mithetho. Uthi uZulu labamabandla ezombusazwe bahlezi bekhala ngakho ogoqela ukusizwa kwabagogekileyo kakhulukazi abangaboniyo njengaye.
Okwakuqala nxa umongameli esithi yena ukhangelela ukuthi ukhetho libe uthe yena free, fair and credible, lathi thina njengabantu abakhubazekileyo sikhangelela ukuthi ukhetho lolu lathi senelise ukuphatheka sikhululekile kungela ukwesaba kumbe singakunika umzekeliso obakathesi umthetho ophathelane lokhetho uthi wona nxa umuntu ongaboniyo evota lanxa elo muntu ongamncedisa kumele upresiding officer abe khona ukuthi abone ukuthi kuvotwe kuhle yini. Thina sibona ngani indlela engasethusa kakhulu uma singangena ekhethweni kulo mthetho onjalo.
UMathethe usola labamabandla ezombusazwe elizweni lonke jikelele ebabeka umlando ungazihluphi ngokulungiswa kwenkinga abakhubazekileyo ababhekane lazo.
Udubo esilalo indlela esihlela ngayo into zombusazwe lapha eZimbabwe. Nxa sihlela ama-political party wonke singathi abakananzi indaba zabantu abakhubazekileyo kuhle. So uzathola ukuthi amabandla wonke akhona bayakhuluma nje kuphela ngokuthi silabo abantu laba kuma-structures ethu. Kodwa nxa sokufika ekuthini bancintise uzathola ukuthi hayi abalandlela ehlelekileyo abangayisebenzisa ukubana abantu labo batholakale sebephakathi. Abanye bahle bephelele kuma-primary kumbe kabafiki vele ngitsho lakuma-primary election.
Kesizwe imbono kamnumzana Masimba Kuchera ongaboniyo laye.
Nxa sikhanya le ndaba zokhetho asikaboni i-inclusivity. Umthetho wangkhona awukacaci ukuthi abantu abakhubazekileyo bazawubandwa njani ukhetho. Izeki khathesi sikhuluma senzenze ayela ma-statistics ukuthi abantu asebe-registile abakhubazekileyo abangabo. So ngibona njengani asikayiboni i-inclusive lethemba elothi engxenyeke sizayibona kodwa khathesi asikayiboni.
Akapheleli lapho ukuchera uthi uhulumende vele kabaqakathekisi abakhubazekileyo.
Awula isikhuluma senzenze uhlangothi kumbe iministry emelele abantu abakhubazekileyo lapho. So kungenzakala ukuthi ungamele uyabe ekhohliwe ngoba akula ministry kulo advisor uphela omnika amacebo kodwa asila ministry asila director ku-public service wakhona lapho esikhona ku-social welfare. So into zabantu abakhubazekileyo uhulumende kakaqalisi ukuthi azithathe serious khathesi njengokubona kwami mina njengomuntu okhubazekileyo.
Isiphathamandla senhlanganiso ye-Africa Disability Alliance umnumzana Kudakwashe Dube ohamba ngenqola ye-wheelchair uthi ukuze kuthiwe ukhetho lwenziwe ngendlela eyamukelwa ngumuntu wonke kusukela kundlela abezekhi abaqhuba ngayo ezokufundisa uZulu ukuba ulelungelo lokuphatheka kukhetho. Wengeza uDube ethi eleZimbabwe lisalele muva kakhulu kwezokulondolozwa kwamalungelo oluntu nxa uqathaniswa labakwamanye amazwe akuzwekazi le-Afrika okuhlanganisela abakhubazekileyo kunhlelo zelizwe okubalisa ukhetho. Lanxa lolu suku lunazwa minyaka yonke mhla ka-4 Zibandlela eleZimbabwe alisaphumelelanga ngalelo langa okwenze abe-Gross Care International baqoqela umhlangano ngolwesihlanu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Kwezemidlalo, abalandeli beqembu le-Highlanders bakhonona ngokuphuza kohlelo lokulungisisa isisekelo sombuso saleli qembu kulandelwa iziqondiso zenhlanganiso ye-FIFA. Okuninga sikuzweni kuJoseph Njanje.
Iqembu le-Highlanders namhla libe lomhlangano walo oqhutshwa minyaka yonke lapho abalandeli baleli qembu abavize ukungasuthiseki kwabo ngokuphuza ukuthutsha kohlelo lokulungisisa isisekelo seqembu. Lolu hlelo lusungulwe ekuqaleni kwanyakenye njalo kwakukhangelelwe ukuba luphele ngomnyaka ofanayo kodwa seluzelwe qela lalo nyaka. Umsekeli weqembu leBhosu uNjabulo Bhango uveze ukudana okukhulu ngokuba sekuze kwafika ukhetho lokudinga inkokeli yentsha kuqembu leli isisekelo sombuso silokhu singakalungisiswa.
Okusuka kusikhathazi njalo kusidanisi yikuthi khona siyabuya lapha sihlale sipromise ukuthi ngoJulayi sizakwenza lokhu nalokhu nalokhu. Kuba sesithi sehlulekile kuze kufike uDisemba kufike uJanuwari sabuya lapha ngoJulayi satshenziswa ukuthi khona kuzaba lomhlangano kungakafiki uDisemba kulungiswe indaba leyo ukwenzela ukuthi ngasifika kukhetho lwangeviki ezayo kube sokunjani sokuphinde konke kodwa konke lokhu akufezeka.
Ukhokela iqula eliqhuba umsebenzi wokulungisisa isisekelo sombuso weqembu la-Islanders u-Elkana Dube uthi basuka bahlangana lezi bambeko ababengazikhangelelanga ekuqhubeni kwabo umsebenzi.
Sometimes when you drive, when you are a driver of a bus, usuke lenkingi ziyarana uyakhangela isikhathi ukuthi ibhasi yabe yasuka ngo-8 takes 5 hours kuyarana 9, 10, 11, 12 ngama-1 yabe isifika but practically sidrive iyaposha ababili njebe kuye garage ukuthi awulafiwe fune and so on. All those we didn't anticipate along the way. So we accept that.
Abalandeli beqembu bahle baphiwa ugwalo oluqukethe lokho okwakuhlanganiswa liqula leli elikhokhelwa nguDube ukuba beluhlolisise njalo bethule imibono phezu kwalo. Umsekeli weqembu umgcini Mafu ukhuthaze ukuba abalandeli bengajahi ukuba lolu hlelo lufike emaphethelweni ngoba isithi luqakatheke kakhulu yikho akumelanga luphazamiswe.
Ngiyabonga ukuthi sesizesaba lapho ezandleni. I-constitution is no child's play. Nxa sikhuluma ngeqiniso le-constitution isakha into yabantwana babantwana babantwana. Asambenini siye kubala.
Uhlelo lokuguqula isekelo sombuso seqembu le-Islanders luqalwe ngoba leli qembu lifuna ukulandela izinqumo zenhlanganiso ebona ngokuqutshwa komdlalo wenguqu elizweni jikelele FIFA ole-FIFA Club Licensing. Lolu hlelo luzadala ukuba amalunga ebhoda alahlekelwe yizikhundla ngoba kusakhiwo esitsha sobukhokheli akulandinyeko yokuba le-board okuyinto edale inkulumo yokuba mhlawumbe abadala abakubhodi ye-Islanders yibo abadonisa inyawo phezu kwalolu daba ngoba bezalahlekelwa yizikhundla. Amalunga eqembu avumelane ukuba kuthi kuphela inyanga kamabasa sebehambise imibono yabo phezu kogwalo lolu abaluphiwe namhla kube sekuqhutshwa umhlangano wokupasisa izinqumo eziyabe zithethwe ngabalandeli ngenyanga kaNtulikazi. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Ata, wata, nata, prata, emtita, empopom, emapopoma, skatuti. It's a number one girl from Matanzo Cheta. Hey, Matopo Shata. Hey, Kishum Tuana, lo, minangi amtanda. Lo, buse wake, lo, bufunu, bumutata.
Uwe, tatu, lesa, bufi, sangale. Lesa, sangale. Uwe, tatu, lesa, bufi, sangale. Lesa, sangale.
Ula, manga, we, na mtita. Ulo, mona, we, na mtita. Wage wambona ni mtita, chela umazela ngapona mtita.
Wage wadlula umbuchwa, wadla kuti lo java. Umtwana lo waye mubova, izolo ngimbonelo memba weputa.
Cheka utoge isketi,
ahuchu kuti yena usteti.
Uchu kuti mtwana usteti.
Uza discover sebuleti, ukuthi lesankaleli. Lia disguise lesankaleli.
Ungaze uti lesankaleli, iyalithanda lesankaleli. Mjitum tuana lo uminangi ya mtanda. Lobu sewake lobu funugu mutanta.
Uwe tatu nesa kupi sangale. Nesangale. Uwe tatu nesa kupi sangale. Nesangale.
Mjitum tuana lo uminangi ya mtanda. Lobu sewake lobu funugu mutanta.
Uwe tatu nesa kupi sangale. Nesangale. Uwe tatu nesa kupi sangale.
My name is Mona, a right. See the future, a bright. In the darkness, she is my light. Die. When it's cold, Johnny, hold her tight.
Love is blind, I say you don't know that. To go get nange hearty, don't do that. Hang up, breaky hearty. Drive me not as a Wednesday party. Bombo clap.
Chando no to the future, don't want me, yo. When we keep you selling city, yo. Love. Mela mangilo mita. You follow me, jenge twita.
Ras boom lo Ace Carter ingoma ethi yona izangaleli isigqibela uhlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Owengumphathi ntambo wesigaba sakoBulawayo inkosikazi Angelina Masuku uhozwa nguZulu ngemva kokulahla umlomo kudaba lwegugurahundi. Siludgiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje asihlanganeni ntambama ngo 7:30.